umcimbi lo wenzakala kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba u-advocate Nelson Chamisa upresident yebandla u-vice president uLynette Gore lo-vice president uprofessor Wilson Ncube labanye abakhokheli abambalwa bebandla le-MDC kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi labantu bebelandela ku-inthanethi kumbe ngithi online obekade kusenzakala kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obencusiwe njalo obekhona emsebenzini wokukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula ukuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMadopo ubesekhaya njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphela ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalagwe. Ungasela ukuthi sizatho bani esibangela ukuthi afike khona njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalagwe. IBhalagwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU PF yatshengisa ucuko olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba ngukhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe ukhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengokhulumende weZANU PF. Uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngeGugurawundi. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo kumbe ababulawayo ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.